Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuMbimbi 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kuyaxokozela kubandla leZANU-PF eliqhuba ukhetho lwama-primaries.
Ayisibe sawulelayo, singafanela umhlabathi ubana uma sesithole umhlabathi wonke okusemhlabathini ukusebenzise incede thina lezinye nelizwe liphakame.
Abalwa impi yenkululeko bazonde baganunu wabo ngokuthengwa lokuthengiswa buchapa begolide ngabacatshangelwa ukuba badlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Kwezamasiko sixoxa ngokwenziwe izizalwane zeZimbabwe ezethekelele inkosi kwele South Africa. Salethulela ezemidlalo ezabatsha ezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uyaxokozela okumangalisayo kubandla leZANU-PF eliqhuba ukhetho lwama-primaries. Ezwa Jesus Banda usethulela lolu daba.
Kufungelwana ijoyi kuthethiswana kubalandeli bebandla leZANU-PF okulabanye abakhala ngokuqelebezelwana kukhetho lwama-primary okudingwa abazamela leli bandla kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Umnumzana Abednego Ncube ohlezi emele ibandla leGwanda okwesikhathi eside unqotshiwe ngumsakazi lodumo uOmphile Marobi. Kuthi njalo uDokotela Qubani Moyo owake wasebenzela ikomishini yokhetho iZimbabwe Electoral Commission ubhuqiwe ke eNsiza North. Umculo lodumo uSendo Ndebele unqobile phelandaba uzamela iZANU-PF ukhetho lwamakhansila. Ngobulawayo abalandeli baleli bandla bakhala ngokuthi balisiwe ukuvota ngoba amabizo abo engekho ungwalo zaleli bandla amasel. Omunye wabo unkosazana Mavis Nyoni udla mahabula. Umnumzana Ndumiso Dube uthi kusebenze imali ukuthi kunqobe abafunwa zinkokheli.
Imali sibulele abantu abasebenzisa izimali siyabazi. Siyabazi kasiba dawuthi and sile proof yakho. We have got that proof yokuthi ubani usebenzisa imali. Siyakutshela ukuthi ngelanga elinje wawunika igrocery ngali. Kanti vele igrocery le ngeyokwenzani? Why do you buy people? You don't trust yourself. That's why you buy people. Sikukhangele konke okwenzakala. Sicela ama leaders anga respond to this.
Mnumzana Mzingayi Ndlovu sola kanye lomungameli waleli bandla.
The top kuhulumeni ku president usibuya lapho okuhamba khona kusehla kusiya phansi. Imfazi ibulele iparty kobulawayo. Ngiyaphinda futhi njalo endangiyesabi. Imfazi ibulela abantu kobulawayo, especially abantwana bona abancane abafakwayo ukuthi ngabe imfazi. Abayenzanga umsebenzi wabo oqondileyo. Kati beyenza eyabo ileadership abayifuna ukuthi ingene ukuthi ibe ngu-MP, ibe ngu-senator, ibe ngu-councilor, yibade lokuyenza khona lokho.
Ukanti umnumzana Dumisani Chuma nenye inkokheli leZANU-PF kobulawayo uzama ukupholisa umlilo.
Iphathi ayamnika asivumeli khonalokho.
I am not going to be able to do this.
The clarity, there is not much confusion. Everybody seems to be moving fluid. We don't have a problem which we tend to have sometimes of where we were in the past.
Ingcwethi ozokuhlaziya zombuzazo umnumzana Fidela Ncube uthi akumangalisi ukuqilana okwenziwa libandla leZANU-PF.
Akumangalisi ukuthi abeZANU-PF sebehlangana nakhona lokho abantu abahlala bekhala ngakho abanye ukuthi iqembu elibusayo kaliphathi kahle ukhetho lwelizwe, kaliphi abanye amathuba, aliphi abanye imvumo yokuthi bakhankase bengavinjelwanga labo abayi opposition. Ngakho ke namhlanje nalabo abakhalayo bekuzana uPF abathi bona ukhetho olunqotshwe ngabanye ku primary le aluhambanga kahle. Yikho lokho abantu abahlala bekhala ngakho, yikho opposition ehlala ikhala ngakho. Akulungiswe ke khona lokho, kungabi khona owina ngokudlelezela. Uma kungenzeka phakathi kwezana uPF kuyekelwe, kuza kwenzeka njalo phakathi okhethweni lwelizwe lolo lulandelayo.
Impumela yokhetho lwama primary ikhangelelwe ukukhitshwa kusasa, njalo iningi labanqotshiwe sebebhalele inkokheza lelibandla besithi ukhetho luphindwe ngoba baqiliwe. Umnumzana Chris Womtsango esikhulumeni sebandla lezanu PF uthi luqhutshwe kuhle ukhetho lolu elizweni lonke jikelele. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Enkayi North unkosikazi Sthembiso Nyoni unqobe abancintise kukhetho lolu ngamavoti amaningi okumangalisayo, kwathi njalo unkosazana Stars Thembi Mathe laye ubhuqe abanye eNkayi South. Umnumzana Andrew Langa uzamela isigaba se-Insizwa North, kuthi ke umnumzana Faraita Rubinga ukhangelelwe ukuba uzamela isigaba se-Insizwa. Ye, kusenjalo ke abalwa impi yenkululeko bazonde baganoni wabo ngokuthenga lokuthengiswa buchapa begolide ngabakhujangelwa ukuba badlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Abalwa impi yenkululeko leya bethule lokhu ngesikhathi umnumzana Hubert Angel, omunye walabo abaphume kudokumentary ye-Al Jazeera esithi wayekwazi ukuba intshatheli zindaba ezaveza akwenzayo zazizama ukumcupha ngendlela eziphansi. Kodwa abazi ngokwenzakalayo bathi u-Angel labanye bakhe kusobala ukuba babesebenza ongekho emthethweni. U-Angel wathembisa intatheli zindaba ze-Al Jazeera ukuba ulakho kusebenzisa umgodla wencwadi kahulumende ukuthwala igolide lesi sinto esikhulu, kungenamuntu ozavula umgodla lowo usuka emazweni usiya kwamanye. Umnumzana Petros Sibanda owalwa impi yenkululeko ubambe wangaphansi.
Ayisibe sawulelayo, singasalela umhlabathi ubana uma sesithole umhlabathi wonke okusemhlabathini ukusebenzise sincede thina lezinyingi zethu nelizwe kuliphakame. Kodwa ngibona ngani imithetho constitution ikakhulu ku-mines ministry yeyingacaciwe yeqegayo eyeza kube nasekaloku okwenzakasikubenamasisini kuba nabantu kuthiwa balitshontsha, alithengisa, iphuma ngundlu. Yikho ngibona ngani umthifti wakhona uyaxega uyabhindiswa kumbe kulomnye umthetho oparallel ongasekhonstitution yezimbabwe i-5 ngo-2013. Ukusola kakhulu lokhu njengaba lolunye mkhulumeli asikubona ukuthi yinto engafisa ngaphi kwenza ilizwe kube nokudlwangudlwangu, kwenza kungabi nokuthembana, kwenza kuyeyise injongo yabantu kubana phela abantu baphatheke empini yenkululeko, abanye basa igazi lachitheka. Kodwa akusela zuzo sizathu sokuthi bathi abantu babeshabusaia umanuse kuyaba nokudlwangudlwangu akudlofa okunje elizweni esikhalibizaba nokuthula
pho. Manje kumele kwenziweni Sibanda? Nanto udaba olukhona
kumele amazimbabwe enziwe nto asukume, kungasabali kuphela abalimi benkululeko, wonke nje into arezimbabwe kuphela asukume azinuka amakhwapho ame ukuthi hathi kanti loku vele kwenzakala njani. But wona umthetho we-Ministry of Mines omunye umthetho vele imi njalo ithi wenziweni ungasebenziwe ezangaphansi zokwenza igolide nabolithium nakobani bani kuya ngaphi iya e-reserve ke-fidelity kuya kulamakhampani akhethiweyo ukubana akukhangele khona lokhu inzizo yakhona nxa isiphumile vele inceda njani ilizwe ngoba ilizwe belingephakaleni ngalezi nzuzo lezikabina kodwa kuthengiswe ngendlela e-right endlela eqondisiwe
Womnumzana Petros Sibanda walwa impi yenkululeko ubexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. So angeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosikazi Kamala Harris umsekeli kamongameli wakwele Melika ukuzwekazi le-Afrika lapho aza kwethekelela khona amazwe amathathu. Umkhokheli wakwaRussia umnumzana Vladimir Putin uthi uzathiya amabhomba enuclear kwele Belarus njengoba elemelika linika ele Ukraine imibhobho emikhulu phansi kwenhlanganiso ye-North Atlantic Treaty Organization. Sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngotungamile inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Salibonani bathandeka benkosi. Sihlangane njalo njengemihla yonke lapho esihlangana khona kuhlelo lolu olemsakazweni oluthi vuselela umoya. Sibonge ke lesikhathi esisiphiwayo ukubana sibe ndawonye ngoba kuqakathekile ukuthi ungenzelwa okuhle lawe ubonge. Siyawubonga ke umsakazi we-Studio 7 labasakazi bawo abasinika ithuba lokubana sikhatshana lakhatshana sikude sendane ezijiyeneyo kodwa kwalesi sikhathi siba ndawonye sivuselelana imoya yethu. Namhlanje sizabala njalo encwadini kaMateyu isahluko sesithupha. Sizabala indima sisukela kweshumi lanye siye kuma endimini eshumi nantathu. Kufundeka kanje. Usiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi. 13. Ungasingenise ulingweni kodwa usikhulule kokubi ngoba mbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze ube phakade. Amen. Zihloko zenkosi ezithandekileyo. Lapha la ngamazwi aphuma emlonyeni kaJesu. Nxa ethi lapha usiphe namhlanje ukudla kwethu kwemihla ngemihla. UJesu uthi abantu nxa behlezi kusukela emndenini kusiya ngaphandle kumele bathole ukudla okweneleyo ngoba ukudla yikho okuqinisa impilo yomuntu. Uthi yasiceleni ukuthi sithole okokuqinisa imizimba yethu insuku ngensuku. UNkulunkulu asiphe ukudla kwemihla ngemihla. Ngakho uthi thina esikhona emagumeni lapho esihlala khona kumele sinakekele labo abakhona ukuze bathole isinkwa semihla ngemihla. Nxa ithi isinkwa kwatho isinkwa lethu esivela emabheka lesi, hayi utsho ukudla ingabe yikuphi. Thina esiselela imuli zethu, esenelisa ukuselela imuli zethu laphakathi kwesimo esinzima njengalesi ilizwe eledlula kuso, kasizameni ukuthi simbeke uNkulunkulu phambi kwethu ukuthi imuli zethu, imindeni yethu, omakhelwane bethu bangalambi. UNkulunkulu asinike indlela zokwenza amacebo aqondileyo ukuthi sithole ukudla kwemihla ngemihla. Siyacela ke sikhumbuzana njalo imali esizitholayo ingabe yini esithola esiphilisayo, singalibali ukudingela abemndeni yethu okokudla imihla ngemihla uNkulunkulu engumsizi wethu. Siyake sibone abanye bayazuza okuncane okungasindisa imphefumulo yemuli zabo kodwa khona okuncane bakuchaphaze bakugide bakujayive. Uyefica abantwana inqweqwe zomlomo zomele imlomo imhlophe nke kodwa lowo oyenelisa ukuthi angabadobhela uncinyane ukuthi bathole ukudla kwemihla ngemihla imali akade busisiwe ngayo ukuthi ayenze ngendlela eziqondileyo abe seyichaphaza nje. Lowo lalowo olendlela yokunikeza imuli yakhe okokudla imihla ngemihla kakhuleke uNkulunkulu ukuthi amsize ngobana kulicala kubi kungaba yisono ukuyekela umndeni wakho ubulawa indlala wena usenelisa ukuthi batholele okuncinyane. Asikhulekeni babathi qonqile. Siyabonga umsa wakho sinikeke amandla okubana sizamele imuli zethu isinkwa semihla imihla uJesu siyakhuleka amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo ungathini lokusasa. Sonke isikhathi sezamasiko.
Sinana masiko
wesenzi umandla
lobaba mkhulu.
Kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikabulelani lobhengula wakhethwa umdeni wakoKhumalo uba inkosi yamaNdebele. Siyawamukela kuhlelo baba Khumalo.
Ngiyabonga kakhulu umsakazi.
Ye, akusitshele sokuthiwa la kwenye inkosi khona ngapho kwele South Africa, usitshele igama lenkosi njalo lokuthi lalisiyadinga.
Ye, ngesonto elidluleyo mhlaka 19 March 2023 besinxuswe inkosi uNgema lo ungaphansi wobukhosi bakwaZulu kodwa uhlele endaweni othiwa iDanota duze neNigel abaziyo indlela eGoli mengakhona iEast Rand. UNgema usimema nje bakwethu, simema ngoba abantu bakithi siyahlukunyezwa ngodudula elanga abanye bazibiza bathi South Africa not for sale. Bayangena emafactory bahlukumeza abantu bakithi abadayisa ezitradeni baya bahlukumeza. UNgema wathi no, size sikamzilikazi siyalazi thina, wozani ke sixoxe sizwe inhlupho zenu khona siyazithatha lezi nhlupho sizise silweni kwaZulu. La kuyo yonke nje iminyango abangangena kuyo kodwa iyo injongo yakhona wayesibize ukuthi asibuye size khuluma ukuthi yini into esihluphayo eSouth Africa angasincedisa kanjani.
Ye, kuyini la kwethula khona ngale njalo kwakwamukela njani?
Okokuqala msakazi, abantu baba baningi ngendlela esasingayilindele. Baba baningi abantu, amabhasi ayengu-5 esuka eGoli CBDS yakhona ngale. Basamukela kuhle kakhulu. Bathatha izikhalo zethu, izikhalo ezizo lezo nje zasuku zonke ukuthi amapolisa ayahlupha abantu bakithi, uhamba nje endleleni uyathenga isinkwa sokufuneka i-passport, uma ufuna permit zona lezo ukuthiwa ziyaphela ngoJuni. Kuzo amapolisa sithena sazi ngani ukuthi ngabe iqiniso mhlawumbe uzikhandele bese kufuneka ama ukuthi abantu badize ukuthi baphume. Abantu bakithi bathwaliswe ezima kakhulu Mthembu, impilo ayisafani uhlangana lepolisa nje usenkingeni nxa umuntu waseZimbabwe. Yilokho esakwethulayo ukuthi abasincede impela ukuthi sikwazi ukuhlaliseka kahle bona lapha eMzansi.
Ye, inkosi yona yathi?
Inkosi yathi ke angithi lapha Mthembu ngingachaza nje ngichazele abantu ukuthi inkosi thina kithi singathi sesigabeni senduna sizathatha isesilweni kwaesigodlweni kwaZulu kwaNongoma izikhalo zethu ukuze basincengele kuhulumende ukuthi hayi bo ake liphathe kahle abantu lingahlukumeza abantu. Yikho lokho yathi izathatha izikhalo zethu izihambise phambili la kugovernment ngoba la yena lo upremier waseHauteng uthi umjwayele kakhulu la kuyuzafika futhi akathi hayi bo ake liye luhlukumeza abantu baseZimbabwe. Yilokho Mthembo asithembisa khona.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke phosela ukugcina baba.
Abantu bakithi hayi into esisho ukuthi sibonga nje abantu abasukumayo babonisa ukuthi mpela khona into engalunganga, asihlalisekanga njengabantu baseZimbabwe, asihlalisekanga njalo siyahlukumezeka. Yikho ke impendulo izabuya. Siyabakhuthaza abantu bakithi uma sesibabiza njalo ukuthi banikeze impendulo ukuthi beze futhi ngobuningi babo. Uyacela yona linkosi ukuthi ngolunye usuku izacela siye stadium esithile ukuthi ize sadressela khona. Yikho abantu bakithi sibancoma kakhulu ukuthi baphakama emsakazi. Yikho lanxa nje sesithola impendulo sizazikhipha futhi izwi ukuthi sibuye siyethulela ukuthi impendulo ithi. Ngiyabonga kakhulu ukungiphi ithuba msakazi.
Yes, siyabonga kakhulu ke lo umnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikabulelani lobhengula owakhethwa umndeni wakoKhumalo uba inkosi yamaNdebele. Hayi, sibonge kakhulu ke Khumalo ungathola kusasa.
Kubonga mina Mthembu.
Owawusenziwe manje
namasiko.
Owawusenziwe.
Sike sizwe ezabatsha. Usigaba sabatsha namhlanje sixoxa lo Martin Mlilo khona ngale ke eNorthville kobulawayo. Mlilo, siyakwamukela kuhlelo baba.
Ngiyabonga, sanibonani babuduze.
le akusitshela ukuthi abatsha vele liphila ngani
elizweni bakithi abantu abatsha baphakathi kwenkinga enzima babudube ngoba akunamsebenzi ngaleso sizathu zonanzelela ukuthi abantu abatsha bagcina sebegcwele idolobho lonke abanye bathengisa ama-airtime abanye bathengisa lokhu kuthiwa ngamabhele abanye bathengisa imithi yamagundwane bezama ukuthi baphande izimpilo abanye njalo basemapulazini bayahlakula emapulazini manje sokuyisikhathi sokuvuna yikho lapho abahlihle khona amakhanda bezama ukuthi baziphilise
wena-ke uphila ngani mlilo
mina ngenza i-boiler making epoli ngaleso sizathu ngenza i-welding kakhulu yiye ngigxile kuyo kakhulu kusukela ngemande kusiya ngolwesihlanu yithi engenza khona i-welding kodwa-ke nge-weekend njengoba kuyi-weekend kunje ngise-North Valley ukhuluma nje ufona bengisengadini sivandene lapho engizama khona ezokulima ngifuyile inkukhu ama-broiler okwamanje ngimilisa ngizama ukwenza i-nursery ezihlahla zesintu oqakuqaku omnye lezinye ezifana nalezo so namahluthane phakathi kweviki ngiyabe ngisenza i-welding kube sokufithi nge-weekend ngenze ezokulima
ye ku-welding lapho uyenzani
ku-welding ngenza izinto ezihlukeneyo ezigoqela amawindi ngoba abantu ikakhulu abangaphandle kwelizwe bayakha ngapha ezimbabwe ngaleso sizathu bayathenga amawindi ngiyawelda ama-jojo stands ngiyawelda amagedi ngenza yonke nje into ephathelane lokuwelda
ye abafisa ukuthi baxhumane lawe kukho konke lokho okwenzayo kumele benzeni
abangaxhumana lami kuyona le inumber u-071 783 4130 ngizophinda njalo 071 783 4130 iyatholakala futhi njalo nakuwhatsapp yule nombolo yami yocingo
ye siyabonga kakhulu ke ungadini lokusasa Martin Mlilo khona ngapho kobulawayo
ngiyabonga kakhulu ubaba Dube libe nosuku oluhle
siyabonga baba
kuhlelo lwabatshana namhlanje besixoxa lo Martin Mlilo ohlala khona ngale eNorthville kobulawayo
wezemidlalo kambe imigcozo iyaphathisa yini emidlalweni kanobhutshuzwayo kusho uzofunjanje usipha lolo daba ngokugcweleyo
odlela leiqembu le-Highlanders njalo singomunye wabaphathisa ukulondoloza ukuthula ngelanga lomdlalo ukainot luphahla uthi umphathi weqembu le-dynamos urichard chihoro wenze iphutha ngokuchela imigcozo yakhe sekulabantu enkundleni kodwa vele lokho yinto eyenziwa yiwonke amaqembu
hayi vele into le iyenzakala sibili kodwa into ekhona yokuthi awumelanga uyenze sokukhanya into eyenziwa abantu bengakangeni ebholeni kungakabi lo muntu obonayo lisalodwa ekuseni yabona yikho sikwaziyo ukuthi kumele kwenziwe njalo but ungabona siyenza sikhangela ngabantu bonke sebekubona kuyabe sekuphambanisekile lathi sakwenza sibili kodwa kwaphambaniseka ngoba umuntu owayefanele ukubuya masinyane waphuze waze wabuya lapha emakameramen sebekhona so ude kunjalo lo owayefanele ukukwenza wesaba ukungena phakathi wathi hhayi ungcono sinike line lenze so njengoba vele lingalisebenza lingaphansi kwethimu
oluphahla uqhubekele phambili esithi ukulungisa inkundla kanye labadlali kuvele kuyinto eqakathekileyo ukuba yenziwe
into zebhola kuyafanana lokuthi wena umntwana ngathi emethezi kulo mntwana opho ukuthi uyezele kuphela ubelethile ungazange umlungiselungise umntwana uyalungiswa kanti abona kuyafana lo muzi ungaba lo muzi kumbe ngaphi ekhaya kumbe ngaphi ngathi uyabethela isikhonkane ukuthi umuzi wakho uqine yabona lakhonapho umele uyenze njalo le thimini kunjalo akula thimu engapho kungeni inqunu noma ibuye ithimu ikaway kodwa babuya bethwele kanti yabona that's why ibona amanye sometimes besale kungena emadressroom abanye enxebe futhi bengena eceleni sebesiyangena sebephakathi kwe-ground babe balekela khonoku ngoba laba bakwazi kanti yabona
wadlalela iqembu le-olympics udominic sibanda uthi kukhula kubona emdlalweni wenguqu ngesikhathi edlalela iqembu le-black aces elemachobana
wayesithi njani ngabona kuyilahla wayenesigodo zakhe ezingu-3 angikwazi ukuthi isigodo lezana wayezimisa njani uyaphotha ngale egedini lanike ngale eva uyavula kumbe uyavala but kwesi sikhathi psychologically sasibona ngathi uyasebenza but kwesi sikhathi sibona ngathi akusebenzi laphana wakusiba le pain iyayifakwa ngathi kule nyama ephakathi angathi ngaliphuma ndisaphakathi ndiseke ndiselokuzia kise ground chata manzi tobi toba mapusi toba matodo tobi zingalo lezi selingena phakathi but wese isikhathi game yayisinda uyizithi game ezinye yasinda whether kwakuyikho khona kwana kumbe kwakuyikho lokhwana kwe-team liyana sabe singakwazi
osengumqeqeshi wadlalela iqembu lenjube Sundowns waphinda waba nompembe uReginald Buhali uthi ukusebenzisa imithi yesintu ebholeni yakuphathisi
ngokwethu nabantu be-Africa ukuthi believe entweni zayenziyana but vele ebhoreni lakhathesi akusebenzi ibhora lonke lisebenza egrowundini ukuthi kufana ugijima suka lapha esiya lapha uyenza lokhu unxanye labhora uyenza lokhu unxanye lebhora lokuyana abakwenzayo angikwazi ukuthi bona babe ukwenzelani benibika abantu abakuthoyo abafundileyo ukuthi babefuna ukudla ama-mind games labanye kodwa nxa bekwenza bona sebetholeni ngakho Africa sebetholeni ngakho balestayi because umuntu yalo okwenze ikhathesi akaqali vele ukukwenza ujele ukukwenza vele ngakudala ngomanje ababa bamthembile ngakhona okuyana akwenzayo
uChihoro ubonakale echela imigcozo emidlalweni iqembu lakhe liwudlaleli lele wange ngempela viki edluleyo enkundleni eBarber Fields kobulawayo njalo iqembu lakhe linqobe nge-1 kanya ngemva kokuba abalandeli beqembu leDimbare sebejwamule ithawulo likanozinti weqembu lewange uNedrick Mandela balichisa. Nansi impumela imidlalo edlalwe namhla kusigaba seCastlaga Premier Soccer League. Iqembu leDynamos libhaxabule lesheshamu nge-4 kanya emdlalweni obusenkundleni eNational Sports Stadium. Iqembu lewange linqobe leyadangethuka 1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeBaobab kuthi iqembu leManyika Diamonds kanye lele Triangle yabe ngutshikilobhanqa 0-0. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
Igama lami nginombuzo Thuma.
Udabuka ngaphi ma?
EGwanda eMaphuku.
Ye, akusitshele nje ukuthi uyacula, uculani?
Ngicula igospel.
Ye, akusitshele ke ngokugcweleyo ukuthi usanda ukwethula idlalade lakho lithwani?
Oh, igama leqembu lami bathi intombi yomqhele gospel group. Ngine-album yakuqala kanje. Kuthi khona sithi ngiyoyiholayo.
Kudlalade leli uyiphi ingoma weza ukuthi lapho uthayele kuzwana?
Le ethi kulona uhambo.
Ithini ingoma yangkhona? Akuyicule phela kancane. Akucule ngizwe ukuthi uyakubuyenelisa.
Kulona uhambo.
I'm going to go to the house. Ichule kancane.
Okay. Swami, uyongiholayo. Unithathana angibekela nangisusela nobaba.
Uyawusijona?
Ngiyabe ngichaza izinto ezenzakalayo empilweni yami ukuthi uNkulunkulu uhleze nami.
Awuboni-ke akuyitshayenye futhi kolapho idonse sibili.
Mawu babe sesemafi. Sentangabezubaba.
Abafisa ukuthi bathenge idlalade lakho kumele benzele.
Bengangithola kulezi inamba kuWhatsApp nasekufoneni 065 57 45 627.
Yes, uqhuba lapha-ke uhlelo lwethu oluvelisayo ngenjabulo kumthembo sithemba uGibbs Dube. Zilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.